Embikweni wabo abawethula nsuku zonke oveza isimo elizweni ngomkhuhlane we-COVID-19, abezempilakahle baveze ukuba kulabantu abangamachumi amabili lantathu, 23, abatholakale belegciwane le-coronavirus ekutshoneni kwelanga izolo, njalo akekho olahlekelwe ngumphefumulo. Abalichumi balabo bantu abatholakale belegciwane leli ngabantwana besikolo abafunda eMashingo lakoBulawayo. Kungalesi sizathoke abanye abantu eZimbabwe besithi kasikho isizathu sokuba kuvalwe imingcele ukungena lokuphuma uzulu, ikakhulu abathenga bethengisa impahla kwele South Africa, eBotswana lamanye amazwe. Omunye wabahlutshwayo ukuvalwa komngcele welizwe ngunkosikazi Soneni Mlalazi ophila ngokuthengisa impahla.
Uhlupho esinalo nxa sisiyathenga impahla ngaphandle njengabantu abasebenzayo yilolu ukuthi amabhoda akakavuli. Lokho kuyenza ukuthi sicine sesiphathisa impahla kumamalayisha, ngoba thina kasisavunyelwa ukuhamba ukuthi singene, kodwa umalayisha bavunyelwa kodwa kungekho mthethweni bayadiza. So yibe sesibanika imali ukuthi basiphathele impahla zethu. Lokho kubuhlungu ngoba intengo yabo iyabe iphezulu yokuphathisa. So kusenza lathi sicine sesingasakhiphi okufanele sikuphume igame yethu. Lokho kusiphatha kubi kakhulu njengabantu abazisebenzayo. Isicelo sokuthi ngabe amabhoda ayavula njengoba umkhuhlane lo singani singayeli.
Unkosikazi Nomalanga Khumalo wakoBulawayo uthi imingcele kumele ivulwe sonke isikhathi, hathi kule khefu.
Mina ngibona ungcono angavuli amabhoda, especially ngama-holiday. Ikho kumele avale khona, but okwesinye isikhathi lesi hayi akukho right, ngoba isimo se-COVID laso siyehlile. Kuyakumele acabangele abantu avule amabhoda, then ngesikhathi esiphithiphithi abantu uma bephithizela laphana kube yisweni isikhathi abavala ngaso, kuze abantu behlale ndawonye bengahambahambi. Kuyavikela ukuthi abantu bengayispread le COVID ngoba bazobe bengahambahambi.
Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthi okwamanje kungeke kwakhulunywa kakhulu ngodaba lokuvulwa kwemingcele ngoba uhulumende efuna ukulondoloza impilo kaZulu. Uthi liyamemetheka igciwane le-COVID-19, ngakho-ke kuvalwe imingcele ukwenzela ukuba ungamemetheki ngamandla omkhuhlane lo. UDokotela Mangwiro uthi besaba ukuba kungaqhamuka ihlandla lesine lomkhuhlane we-COVID-19 okuthiwa ngesilungu yi-fourth wave.
We had the first and second waves. People thought it was gone, but it will always come. Now we know the trend. Once a wave starts somewhere, it's like it's spread all over the world. That's why it's a pandemic. So we really are saying when, not if. It's definitely going to be with us. And as government, we must prepare and as the people get vaccinated.
Saba le gagasi lakuqala lelesibili. Abantu bacabanga ukuthi usuhambile umkhuhlane, kodwa uyaphinda uphenduke njalo. Khathesi sesisazi ukwenza kwawo. Igagasi lingavele liqale kwenye indawo, lilakho ukusabalala lisiya kwamanye amazwe. Yikho nje kuthiwa lubhubhane. Sesilindele ukuthi elizayo libuya nini, ngoba lizobuya. Njalo njengohulumende kumele sihlale singabalungiseleleyo isikhathi sonke. Sikhuthaza njalo labantu ukuba behlatshwe injekiseni lokuzivikela.
EleZimbabwe lavala imingcele lisesaba ukuba lizamemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19. Abezempilakahle babika ukuba umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,699 kusukela ngombimbitho nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.